Isukubantu kuqakathekile kukhumbula inkosi yakumba isizwe isizwe samaNdebele esahlanganisa inhlanga eziningi kwaba yisizwe esihlangeneyo esesikhulile esakhulayo esiyilokhu esiyikho khona.
Lo nyaka kwenziwani ngalolu suku?
Hayi, kuningi okwenziweyo, kube nezikhulumi ezithiyeneyo. Eningathi baye bekhuluma ngembali kukhulunywa le-current okungabe kusenzakala esizweni lelizweni. Zikhulume lezinto yena zakhuluma ngokubana kuqakatheke kanganani ukuthi abantu belondoloze amasiko abo, nokuthi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu endaweni yabo kufuze ukuthi bekhethe ubukhokheli kwaleyo ndawo. Bakhuluma nokuthi ubulawayo uqakatheke kanganani empilweni yabantu bemaNdebeleni.
Abantu koBulawayo balamukela njani ilanga leli, bayalithakazelela na?
Lithakazelela kakhulu kakhulu. Ilanga leli liqakathekile empilweni yabo. Bayaphakama ukuthi nje uhlupho olukhona ubuyanga osewasuka bagcwala esizweni lelizweni alubana izinto zime ngendlela abakhanya ngani bekuthakazelela ngakho. Ngithemba lokuthi kuzabona abantu bevela kwizigaba nezigaba zonke zimaNdebele bezokujabulela lolo suku. Nabazenza lesi sizwe mbona ngathi langaleli bayalazi, yikho sebafaka olukhondeni olokuthi ayivele.